Emkhosini lo intathele izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingelaqiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekhona emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentathela izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi i-COVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intathela izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Ali Khincube ilunga le-commission elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
Hayi, I think kuqakathekile ukuthi sibone ukubana i-World Press Freedom Day ilanga lapho esithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ukuthatha indaba nokusakaza konke lokhu kungena kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina yesimanjemanje yinto eqakathekileyo kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanjemanje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engaseloqiniso iphaphatheke kakhulu so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology laye eyintatheli izindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production yemsebenzi yokuthathela izindaba isihanjiswa kakhulu ngama-digital processes or nge-internet kumele sikwazi ukuthi ama-journalist kumbe intatheli izindaba zisefu kangakanani online lokuthi i-content production yona leyo nxa isenziwa rather internet imisebenzi yakhona ivikeleke kangakanani.
Intatheli izindaba unkosi Khona Dibiti uthi indikimba yalo nyaka iqakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
I-World Press Freedom Day yama-commemorations I think itimu yakhona iqakathekile kakhulu ngoba kathe sesibhala ebulenjini i-internet sesikhangelela ukuthi khona kulama-stress esiwatholayo because of the internet. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ungapublisha anything or give an update about what is happening you are likely going to kulokuthiwa yikurakasha kulokuthi term on social media ukuthi abantu bayarakashana based on ama-political perspective or inclinations so konkhana kuyasi-affecta in our journalism work because there is no freedom after conversations on social media and also ukuthi sithole indlela yokuthi njengabathathela izindaba sibe protected kuma-platforms onaleyo kulenjini ama-digital spaces even ku-social media ukuthi sikwanise ukuthi senze imisebenzi yethu sikhululekile sikwazi ukuthi we are not going to be under threat or ikakhulu i-surveillance ukuthi uyathi usubhalele ukubotshele khona ukuthi usibone ukuthi ubhalele ku-social media kuyasi-affecta kakhulu ekusebenzeni.
Umqondisi we-amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobulembu ekuthapheni indaba.
Sanje kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona omama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama-virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo so khathesi ngoba sesizibhlogela sesingenela kubo-Twitter kubo-Facebook lathi sesizwakale ukuthi le micabango sile mbono kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo akuveli kuphela kubohulumende kuvela la kwabanye bethe siphila labo baba lezinye izinto nje njalo sokukhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe lezimbabwe ze-region ye-Africa ukuthi sikhangeleke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama-digital spaces thina njengabomama sithathe kanjani lathi ilizwi lethu kumele lizwakale ngakho-ke siyajabula ukuthi lathi sibe lapha namhlanje.
Inyanga le World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Journalism under Digital Siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolitshini le-National University of Science and Technology. Lobanje leli kolitshi lifundisa intatheli zindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli zindaba eZimbabwe. Intatheli zindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini nokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana ngohulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Zikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphatha amandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 iBobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.